okungenzeka nxa i-CCC ikade ingakhokhela amaZimbabwe ukuthi aphumele ngaphandle azikhulumele. I-CCC njenge-political party ayinamlomo omkhulu, kodwa nxa amaZimbabwe ade ngaphumela ngaphandle ephimhlaba sicela ukhetho lwethu. I-Afrika lo mhlaba bebezalalela, manje asikwazi ukuthi amaZimbabwe alawo yini amandla akaso isibindi sokuphumela ngaphandle. Yenze lokho okuthiwa yi-spring esakubone e-Libya, esakubone e-Tunisia, esakubona kwamanye amazwe.
Yikutshengisela esitaladeni lokho okutshoyo.
Ukutshengisela lokubhikisha, becela amalungelo abo emhlabeni ukuthi sicela amalungelo ethu, singake sibuswe ngenkani. Isifilinge labantu akusoze kuzwakala.
Amapolisa dokotela siyawubona ayaxwayisa athi bhasopu kulabo abangacabanga ukuthi bangene esitaladeni, athi abamelela abantu abanjalo. Awuboni lokho kungaba ngokunye yini okungenza abantu beZimbabwe besaba ukutshengisela?
Hayi, lasePhilisiya abaqala amapolisa lamasosha besithi bhasopu, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo, kuqala njalo. Bengabona ukuthi iZimbabwe izimisele njalo iyala bona lawa amapolisa athibhasofu yiwo angabona sekhokhela abantu phambili esithi umnyango wakhona ulaphana sambenini. Kuhleli kunjalo sesakubona emhlabeni.
ISADC ithi isithumela elinye iqula eZimbabwe ukuyacwayisisa ilolu daba. Kanti layo i-African Union zombili ungaxwayisa ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba?
Akabalalela amaZimbabwe, bangalaleli kanjeni kusayo, bangalaleli i-CCC, balalela amaZimbabwe ukuthi aphala ngani. Kuyajabulisa khona ngoba kokuqala ukuthi kwenzakale kanje ukuthi le SADC sisukume sithi kanti kwenzekeni laphaya. Bekufunakala ukuthi bahambise phambili-ke izidingo zabantu beZimbabwe, hhayi ezamabandla, ngoba amabandla siyakwazi ukuthi afuna amandla. Abantu beZimbabwe bafuna amalungelo abo, isisiqokoqela sokuqala lesi.
Ubaba Ramaphosa simbone siba ngomunye wabaholi base-Afrika abathi amhlophe kumongameli Mnangagwa. Kanti abantu abaningi njalo bakhangelele kuye, bakhangelele kuzwe lase-Afrika ukuthi libe yilo elikhokhelayo ekudingeni isixazululo kudaba lweZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Hayi, uyenze ngokuphangisa inkulumo yakhe. Uzolandela ukuqhutshwa yi-SADC, alandele ukuqhutshwa yi-AU. Lokhuyana nje kufana njengomakhelwane ovuka ekuseni esithi livukile komakhelwane. Noma nje kukhona enye inkulumo ekhona, siyakwazi.